Awaziwa ukuba elezimbabwe liza kukuka kwezombusazwe kumbe eze noto. Ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano we-SADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kukuka elizweni. Okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye walombono lo umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile e-SADC region. Lama challenges kuKing Mswati eSwatini, lama challenges eMozambique awe infighting, lama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeka kwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echairayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echairayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abaka khuluma ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement. So bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama NGO obo Helen Suzman Foundation ukuze afake ipressa kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla kweZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isicoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba yizinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kulijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe, ezombangazwe, kodwa ikhangele endaweni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe se-SADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcinisihlalo we-SADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi.